Lokhu kwasungulwa umnyaka lo. Sokulabantu abayisithupha abazizalwane zeZimbabwe abazibulele kweleBritane ngezizathu ezijiyeneyo. Ngeviki ephelileyo umnumzana Nelson Lovu uzibophele esambuzini endlini yakhe eRotherham etshiya unkosikazi labantwana ababili. Ubikwa engatshiya ngombiko okhomba ukuthi uzibulalelani. Umnumzana Bekenkomo uthi laye uyakafikelwa imicabango yokuthatha umphefumulo wakhe.
Mina ngihlukumezwa ngumfazi. Uzenza ongcono kulami kasangilaleli and wangibophisa ethi ngimtshayile. Abazali bami bayahlupheka ekhaya etsholotsho and can't support them ngoba umfazi uhambisa imali kwangakibo and kangincedisi embuluza ngokuthi uyahola kulami. Sengihlupheke kakhulu and kuyake kungifikele ukuzivulala ngoba ngisebuhlungwini.
Umnumzana Norman Nyoni yena waphosa waya kugoqanyawo. Laye zama ukuzibulala.
Nganatha amaphilizi ayi-48. Ngizama ukuthi ngithathe umphefumulo wami ngizibulale. Yikho kwamanje ngilokhu ngivalelwe ngisesibhedlela lesi esabantu abagula ingqondo. Balokhu bengivalile sengilomnyaka ngilokhu ngivalelwe lapha.
Sikhulume lesiqicamfundo semikhuhlane yengqondo. Umnumzana Enoch Ndimande, yena othi abesilisa abaningi abafuni ukukhuluma kubakhathazayo, yikho nje becina bezibulala.
Amadoda aweZimbabwe are so isolated, so balama problems, balenkinga nje eziningi, okudinga ukuthi engabe bala lapho abangazitsho khona ngoba into leyo yokuzivulala hayi sithethe impilo eziningi kodwa hachi ayisikho kuloywa hachi yi mental illness and mental illness lay kufuze as a community we must attend to this problem.
Kuba nzima ukuthi amadoda aphumele egcekeni nxa ekhathazekile emoyeni inxa yenhloni lokuthi bazakhalelwa phansi ngabantu ukuswela imali eneleyo kanye lemisebenzi lakho konke okuhluphayo empilweni. Konke lokhu kubikwa kugcina kubangela umkhuhlane wengqondo. Kukanti iningi alidingi uncedo ngoba lisithi kuyayangisa yikho nje isiphetho kuyikuzibulala. Ngimele iStudio 7 eRotherham, igama lami nguEzra Chisa Smart.